isikhumbuzo segadade labade sikhumbula khona amaqhawe sihambe kuhle kakhulu. Kubuye abantu abaningi kakhulu abavela kwizigaba ezijiyeneyo, o-Midlands, onkayi, e-South Africa, koBulawayo, kuboGwanda. Bekulabantu abaningi kakhulu ba.
Ungasitshela ukuthi sekule minyaka emingaki njalo bebebuye okunganani kwiminyaka edlule?
Baba, siqale umcimbi lo mbe ngithi isikhumbuzo lesi ngo-2011. Sithe sisiqala ngo-2011, siqale kulabantu abalutshwani kakhulu. Nxa ngakubalisela ngo-2011, bekulabantu abafika 20 kuphela. Kwathi ngo-2012 njalo futhi kwaba labantu abalutshwani kakhulu abangafikiyo lekhulu. Ngo-2013 kube nabantu nabo abathile abangafikiyo futhi nekhulu, kanti ke lo-2014 futhi kube kunabantu abangaphendluzana nje kwekhulu kuphela. Umcimbi wakhona ngathi mina ubulokhu ukhwela nje kancane, kodwa ke lo nyaka kukhanya ukhwele kakhulu. Kukhanya ukhwele kakhulu, sibilabantu abaningi sibekhanya ukuthi sebekuzwisisa, sibekhanya ukuthi sebekuthakazelela ukukhumbula amaqhawe.
Kuyini kakhulu kade usenziwa?
Kakhulukazi baba, besifundisa abantu ngembali yakibo, sifundisa abantu ngokuzinikela okwenza amaqhawe lana lele laphana awembizo. Kule mcimbi eminenge kade senzakala, kanti ke lezi nhlanganiso ezinenge kade zikhona zithole ithuba lokukhuluma zisenza lesithi ngesilungu i-solidarity messages. Ngathi yiyo into ebimqoka kakhulu ekufundisaneni ukuthi khona kuyini okwenzakala laphayana.
Ngoba nomhlonitshwa kade bekhona.
Baba, ngingathi abantu kade bekhona omhlonitshwa kahle, ngathi induna uNdiweni nguye kade khona.